Iningi labesifazana bemaphandleni ezansi yamaNdebeleni liphila ngokulima ezivandeni, ukufuya inkukhu, ukuthunga kanye lokuthengisa impahla abazoda phandle kwelizwe. Unkosikazi F. Dlomo, lilunga lesiyazamagadeni emagwilile esitezi, uthi basungula lesi sivande beyisishiyagalombili bele njongo yokuthi baziphilise, kodwa selokhu kwaqhamuka igciwane le-COVID-19 ngombimbitho abakulimayo akuthengwa.
Nxa singazuza kumbeni abathengayo ukuthi nxa umuntu engabuya ngemoto yakhe afika athenge, ngoba thina ngokwethu asilamandla ukuthi singaya ngaphi, sibhoda khonapha kuphela, asiyindawo ngenxa yecorona. Uhlupho olukhangana nalo mama osekhaya khathesi luhlupho lwendlala, njengoba sikhuluma ngendlala. Abantwana siyafisa lokuthi baye ezikolo, abantu sifisa lokuthi badle, silohlupho olukhulu njengabomama, ngoba umntwana wonke ukhala ekhangela umama.
Amazwi akasekelwe ngunkosikazi Gesta Mbangeni osuke esigabeni sesizanani esitezi, yena othi bathunga amadoyili ingcebethu lamacansi ukuze babhadalele abantwana iindleko zesikolo.
Into esisizayo esincedisayo njengoba kungala kunye esikusebenzayo, siphanjaniswe nje yona lomkhuhlane obekhona phakathi kwethu. Njalo lapha kithi eZimbabwe uhali lolo lwamadoyili, so ngathi kule ndawo kuphela lapho lubonakala khona. Esikhathini uphathise umntoza kuyabuya lalo endaweni zemtari, nxa ungambonanga oyakhona le kumboye emesina phetheya, bese ungathi ehalini kuyasihlupha sibili kakhulu.
Unkosikazi Sihlezi Ncube ngomunye wabafelokazi esitezi, uthi bebethenga imbuzi labanye bakhe belithumi njalo bewoda impahla bethengisa, kodwa lolu hlelo seludilika.
Ukudla kokungani kuyasisilela le mali zokuthi sizincedise siqhubekele phambili ngeprojekti, ngamaprojekti esiwenzayo, ngoba abaningi babisa kakhulu izimali, zona ezizimali esizitshayayo, kuthi ngabe siyazuza ukuncediseka kakhulu kula maprojekti esiwenzayo. Ncedisela abantwa bethu egrupini yethu singabafelokazi, so sifuna kona sibe lokuncediseka singabafelokazi sinjalo.
Unkosikazi Josephine Majaha uthi lanxa bebhekane le gciwane le-coronavirus akulasizo abalutholayo njengabesifazana ukuze bazivikele kulo.
Besisenelisa ukuthi sizisebenzele kuhle, senze yonke into esiyifunayo. Khathesi sile migoqo yokuthi khathesi kumele ukuthi usanitize, kumele ube lamanzi, amanzi asilawo. Kumele kube le zinto zonke ezifuneka ku-COVID. Abanye labanye abakwanisa ukuba kuthole kodwa kabakutholi. Okuthi uhulumende ngalathi usiphatha njengabomama bemadorobheni, umama wasemakhaya ukhangelelwa phansi.
Lanxa amalungiselelo okulima seqalile emakhaya, abesifazana badinga ukuncediswa ukuze benelise ukuphuma lesivuno esihle ukuze banakekele imuli zabo, kuthi unkosikazi Agnes Khumalo.
Silima ngezandla, izifuyo zafa ngenxa yokuchisa khonoko. Ngaye kulama tractor angasincedisa ukuze khonapho abenze khona enxa kungasitholisa ukudla, ngoba sigebha amagodi ngezandla amakhuba. Angasincedisa uhulumende sibili ngama tractor ayilaphe mbona khona ukuthi lathi sinjizalwazi kungasincedisa emulini.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, unkosikazi Juliet Ntluwane, uthi iningi labesifazana lizukumela agebha igolide ngesikhathi se-lockdown okubafake engozini yokuhlukuluzwa ngabesilisa.
Ababuyanga lalutho emkuteni, emakhaya indlala ikhona. Lapho kulamankazana sokuphuma umama lo mntwana kuphambanisekile. Imkhuhlane nje lokuphambaniseka kwezimuli, lokuzinikela kwabomama. Amanye amarephu sikhuluma ikudinga ukudla. Omama bemakhaya abakuzamayo akula support esuka kumbe ngithi kuhulumende, uthi uhulumende afosa ukuthi omama kabathole.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwe edolobheni leGwanda kuyona leviki, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda uthi bazasungula uhlelo lokuxoxisana loZulu obhekane lengxaki ezilethwe ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa sikhangele ukuthi abantu sebehlezi ezindlini ngenxa ye-COVID, ubudlwangudlwangu obekhona phakathi kwezimuli bekusekusiba kunene. Njalo siyananzelela ukuthi abantu badidana izingqondo ngenxa yokuthi imali ayisekho, imisebenzi eminingi ibisiphelile, abantu bemile. Khonokho kuletha udlwangu lokulimazana ezindlini, kodwa njalo kuletha lokudidana kwengqondo.
Umphathintambo ogatsha lwabomama lamabhizimusi asachathulayo, unkosikazi Sithembiso Noni, Utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi kuningi uhulumende akwenzayo ukuze athuthukise inhlala kahle yabesifazane emakhaya. Uthi kumaviki amabili adlulileyo bebesemzingwane lapho abanikeze abesifazana imithini yokufukamisela amaqanda, izigayo, imithini yokwenza amafutha okuphekisa lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseStezi, ngu-Albert Ncube.